Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Alivuka njani izilukandaba siyalamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhla ziku 17 Mbimbitho 2021 igama uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende useyekethise njalo iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora ulandula imbiko yokuthi wacela imali yokubhadala amadoda athunywa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuthumba intatheli zindaba eyanyamalala kuminyaka eyi-92 edluleyo u-Itai Dzamara ukuze akhululwe.
Yabukisayo okusizisa ubuhlungu yikuthi lapha ubaba uDokotela Mhlanga usuke wadlala amandlwane ngodaba olubuhlungu emulini yakuDzamara.
Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party ayisitshiyagalolunye abotshwe ngeviki edluleyo akhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba kamantshi kobulawayo namuhla.
Thina sikukhangeleleyo ukuthi ekugcineni batholakale bengelamacala. Angithi
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umende usekethi senjalo isiqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngokuvumela amakhefa ukuthi avule ngokugcweleyo abantu bengadlulisi isilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini 50% ababe besidla phakathi. Uvumele njalo imidlalo yonke efana lenguqu ukuthi iqalise. Esazisa ngesinqumo leso izolo ntambama umphathi ntambo obona ukwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa uthe kuzalandelwa zonke indlela ezabekwa ngumanyano weWorld Health Organization ezokuvikela igciwane leli. Umtswangwa uthe abemidlalo labo kumele bathathe amanyathelo afanayo. Lokhu kuza ngesikhathi uhulumende esithi sezaqala ukuhlaba ababalisi abafundisa kanye labasebenza emithethwandaba amajekiseni okuvikela i-coronavirus ngemva kokwamukela amanye njalo amajekiseni avele kwele China izolo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ephathisa uZulu ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19 umfundisi uSeni Sibanda ukuthi bakwamukele njani lokhu njengabakhokheli bamasonto.
Ukwengezelela kwe-injection eZimbabwe kwenzela ukuthi abantu begwanise ukukhetha umuntu abefuna ukuthi ahlatshwe ngayo. Kuqakathekile kakhulu njalo siyakwamukela ukuthi sokulezinye esezikhona. Njalo ukuthi abafundisi labo bebeyingxenye yalabo abangathola injection sikubona kuqakathekile ngoba kuzaletha isibindi ebantwini abaningi nxa bebona abafundisi bethatha injection lezi ukuze bezivikele kumkhuhlane we-COVID-19. Ikanti njalo into eqakathekileyo esigcizelelayo ukuthi kuqakathekile ke ukuthi manje umkhankaso lo uwandiswe njalo umemetheke ukwenzela ukuthi nxa zibuya injection zingagcini izihlala kodwa zisebenze umsebenzi eziwulethele wona.
Nxa likhuluma labazalwane emasontweni lapho mfundisi bathi bazimisele ukuhlatshwa yini amajekiseni la ngoba siyazi ukuthi bakhona bamanye amasonto abangavumiyo lokuhlatshwa amajekiseni avele ekhona akhangelane le minye imikhuhlane avele ehlatshwa abantu.
Ngikhola sakhumbula i-survey esayenzayo eyayitshengisela ukuthi iningi labantu 74% ekakhulu emakristini bayesaba ukuthatha le injection. Ngakho-ke yadingakala ukuthi kube lo mkhankaso ozangena emakristini lakubafundisi sibakhuthaza. Njalo mbona ukuhlatshwa kwabafundisi nge-injection ikakhulu nxa bekhona labo abazimisele ukuthi bekwenze kuza kuzaletha ke kuyenza ukuthi kumemetheke ke ukukhankasa lokho kuyabe kusenziwa ukuthi abantu bayamukele ama vaccine la asebuyile. Njalo ngiyakhola ukuthi uhulumende njobe nanzelele ukuthi beqalisa isigaba sokuqala sokuhlaba abantu lezi injection kuhlangane labantu abayesabayo labantu ade bechedela ngemuva. Ngiyakhola ukuthi lesi sibanga sesibili la uhulumende abe phambili atshengise ubukhokheli ukuthi lawo ama politician abe phambili labo behlatshwe njalo ukuze banike abantu isibindi ukuthi lezi injection zilungile njalo ziyamukeliswa.
Umfundisi uSenis Banda isikhulumeli senhlanganiso ephathisa uZulu ngalesi sikhathi sokubhubhane lweCOVID-19 eseZimbabwe Christian Alliance. Umkhokheli webandla le-MDCT uMnumzana Douglas Monzora ulandula imbiko yokuthi wacela imali yokubhadala abathumba intatheli zindaba eyanyamalala kuminyaka eyisithupha edluleyo uItaitsamara ukuze akhululwe. Loba enkundleni yeTwitter uSkwica Mfundo Brilliant Mhlanga uthi wake wamema uMonzora ukuya kudla kwenye indawo kwelebhilitane lapho Monzora amtshela khona ukuthi udinga imali engamadola izinkulungwane ezinhlanu $5,000 ukubhadala abafana bakamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi bakhulule uTsamara. Umhlanga uthi ulobufakazi balokhu kodwa asenelisanga ukuxoxa laye ukuthi simbuzisise okunenge ngalolu daba. Umhlanga ufundisa ekolijini ye-Hertfordshire kwelebhilitane uthi uMonzora wakhuluma lokhu kulentatheli zindaba angayiqambanga ngegama athi layo ingafakaza okwenzakalayo. Kodwa uMonzora ekhulunyelwa isikhulumeli sebandla le-MDCT uMnumzana Witness Dube ulandule lokhu.
Engingakutsho phezu kwalolu daba ukuthi njengabantu abakwezombusazo kujayelekile nje ukuthi abantu bathuke ubukhokheli, bathuke ibandla, babumbe amanga ngobukhokheli, babumbe amandla amanga ngebandla. Kodwa okusidabukisayo okusizisa ubuhlungu ukuthi lapha ubaba uDokotela Mhlanga usuke wadlala amandlwane ngodaba olubuhlungu emulini yakuTsamara njalo oluhlinikeza indlela esimkhumbula ngayo uTsamara njengomuntu esasebenza laye kabanzi kubandla le-MDCT. Ngakho ke esikutshoyo njengebandla ukuthi nxa kukhona akuphetheyo njengobufakazi obungayenza ukuthi imuli yakuTsamara lemaZimbabwe onke lomhlaba onke ube kwazi ukuthi kuyini okwenzakala ngoTsamara, kakuthwale aye lakho emapholiseni kuncede kuphenyo njalo kube ubufakazi bokuthi kwenzakalani. Ngoba thina njengebandla le-MDCT kugoqela yena umkhokheli wethu baba uDouglas Monzora labantwana beZimbabwe bonke nje basathiye indlebe kuye wonke okhuluma ngalo ngaleli qhawe lethu ukuthi babekwazi ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngempilo yakhe, watshonaphi, wadliwa yini.
Manje njengebandla akhona yini amanyathelo elizawathatha?
Umongameli we-MDCT ubaba uDouglas Monzora ungumuntu osehambe amazwe amaningi ebona abantu abaningi, ngakho akala mkhumbulo wokuhlangana lo muntu akhuluma laye ngodaba lukaItaitsamara oluzisa ubuhlungu kangaka ngale indlela okubaliswa ngayo enkundleni ye-social media ye-Twitter ngalo umuntu esingamaziyo ebandleni ukuthi yena ungumuntu umhlobone. Njalo ubaba uMonzora akala budlelwano lezano kumbe abakhokheli bezano kumbe imuli zezano ukuze okungaze kufike ehlobeni lokuthi kube lokuphathisana endabeni ezepolitiki ngalolu hlobo olubaliswa ngayo. Kuyadanisa ke ukuthi umuntu uyakhetha udaba oluzwisa ubuhlungu kangaka ukunyamalala kukaItaitsamara Tamara kuloko kuyisilonda enhlizweni zemuli ka Tamara kodwa lasemulini zabantwana beZimbabwe jikelele ukuthi waya ngapi ngoba ngumuntu owayesenza imisebenzi eyayibonwa ngumuntu wonke. Saya thina njenge MDCT lo president ubaba uMonzora sazi khonoko okwaziwa ngabantu bonke emphakathini weZimbabwe ukuba uItai Tamara ungumuntu owanyamalalayo esiloko singazi ukuthi wanyamalala wachona kuphi.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla leMDCT ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC. Yabo!
Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party ayisitshiyagalolunye abotshwe ngeviki edluleyo akhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba kamantshi kobulawayo lamhlanje lapho azakhalaza khona ukukhululwa ngemali yesibambiso ibail. Kukhangelelwe ukuthi bayabe sebehloliwe ngabezempilakahle njengokunquma kukamantshi izolo ngendlela yokubona ukuthi balimala okunganani bebotshwa ngamapholisa. Ababotshiweyo laba betheswa icala lokubangela udlakela bephandle komthethwandaba kamantshi kobulawayo besola ababesithi ikuhlukuluzwa komkhokheli wabo umnumzana Mqondisi Moyo ngamapholisa. Umoyo kabotshwanga njalo kaziwa ukuthi ungaphi. Elinye lamagqwetha elibamelayo umnumzana Ngqobani Sithole owe abameli Lawyers for Human Rights uchasisele ukudandekile mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Okusuke kwenzakala ukuthi bengena last week Thursday njengoba bechawe ngamapholisa ngendlela edanisayo. Amapholisa angana ayichawa umbango besifuna ukuthi odokotela babahlole kube lama medical reports. Yebo, babe bengahlolwanga ngakho ke sithe inkosi kayinikise inqumo sokuthi kusasa babuye behloliwe kulama medical reports lana.
Ye, ngezinye indlela ukuhlolwa lokhu kuyabaphuzisa yini ukuthi bethole ibail kumbe kuqakathekile ukuthi kwenziwe lingaapply ibail?
Kuqakathekile kakhulu ngoba uyabona ibail it's an intermediate relief or liberty. Thina sikukhangeleleyo ukuthi ekugcineni batholakale bengenamacala. Angithi thina esikubonayo ukuthi babotshwe bavalelwa kuthiwa bajikijele ngenxa yokuthi besebelimazile. Bona babalimazile laba bantu. So ukuzama ukuvala ukubalimaza babatshayile. Khonokho ukutshaywa yikho sifuna ukuthi kuphumele egcekeni. Ukuthi no, laba bantu kabavalelwa ngokuthi kuthiwe benze khonokho abakwenzileyo. Ngoba abona babenze khonokho abakwenzileyo behlulekile ukubabamba.
Kulula yini ukuthi lithole lezi ncwadi ezivela kubodokotela ikakhulu nxa kungamapholisa angabe yenze lesi senzo?
Lokho vele asoze sibuyele emuva. Into esiyifuna njengayizolo asiyiceli ukuthi yenzakale, sifuna yenzakale. We are demanding ukuthi incwadi lezo zibuye.
Kodwa lina liyazibonela ngamehlo yenu ukuthi ngempela abalimele?
Uvele ukhangele nje wabona umuntu yisho ukuthi livuvukile ikhanda lijabukile. Lokho abazama ukwenza lokho kuzama ukuthela amanzi emhlanweni wedala.
Itheli ixoxa leyindaba lihluza emthethwani ndaba eyokulimala kwabo. Kuyini okunye okukhulunyiweyo ngabachuchisi ngumanje?
Umchuchisi abachuchisi bavumelane lathi, nomanje uvumelane lathi wakubeka obala ukuthi kusasa akula ngenye indlela lawo lezo ncwadi kumele zibe khona. Ba-director le-prisons ukuthi ihambise abantu labo kwenziwe njengoba kunjalo. Khuluma ngendaba yebhedi.
Lo ngumnumzana Ngqobani Sithole, elinye lamagqwetha amela amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party. Ubexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Ngeke sikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leHerald libika ukuba ipholisa lesotsha babotshiwe edolobheni leBeitbridge ngemva kokutholakala belokwenza lokukhululwa kwenye itruck eyayivinjwe ukungena elizweni. Uhulumende ubikwa ezakhulula izibotshwa ezimbalwa phansi komthetho ovumela ukukhululwa kwezibotshwa ngumongameli. Kukhangelwa amacala ezawadalayo lokuthi umuntu uyabe esebhike isikhathi esinganani. Lokhu kulotshwe enkundleni yeTwitter isikhulumeli sikamongameli umnumzana George Charamba. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Salwanani basakazi beStudio 7 siyalibingelela, siyalibonga, siyalijabulela ngokusethulela indaba ezimnandi langomsebenzi omkhulu elisenzela wona. Ngukhethu eBebe ngikhuluma ngiseGaborone Botswana. Mina basakazi ngithi sicelane ke lisibuzele lubaba lo umnangagwa ukuthi kulesikhathi sike sizwa kuthiwa usephendukele enkosini mnangagwa turns to God. Besicela ke lisibuzele ukuthi lanxa wayelapha enkozweni kazangazwe yini kuGenesis kuthiwa the blood of your brother is crying out to me from the soil. Hence the soil is cursed. Inhlabathi isiqalekisiwe ngenxa yogazi lomfoweni. Umnangagwa akayekele ukuba epretender eqambela ilizwe amanga nxa ngempela wayesekhetha ukuthi usephenduka usebuyela enkosini ka izenzo zakhe kaqale alungise indaba eyidala ukufuthelana eyiproblem number 1 kuleliyana ilizwe. Umnangagwa kalungisise igazi elikhala liviza kumdali from inhlabathi. Inhlabathi yeZimbabwe iqalekisiwe ekele ukube khulume qambela abantu amanga ethi hey umkhono umususukuma new dispensation. Umnangagwa akulanto azayenza, his hands are full of blood. Izandla zakhe zigcwele igazi, inhlabathi asebenza kiyo iqalekisiwe. Imphefumulo yabantu labana abaphoselwe emgodini ilele kabuhlungu, babulawa kabuhlungu, ikhala njalo nje. UNkulunkulu ngomuntu wonke. Umnangagwa kalulungisise lolo daba ngoba akula kuthula kuzaba kuleliyani ilizwe. Ukufuthelana kukhona ebantwini, inhlabathi iqalekisiwe. Yonke imizamo nje abathi bayayizama bafana labantu abathela ebhakedeni elivuzayo. Ngiyabonga.
Sanibonani nonke kuStudio 7. Awu bantu bakithi ngiyalibingelela lonke abalithuphi kwezwe kumbe kuphi komhlaba lapho elikhona abantu bakithi. Hayi, mina ngingemphawule abantu bakithi ngalolu daba lakithi ezweni. Liyabona nje bantu bakithi i-sanction yalokhu ikhona iqinisa phambi ngendlela i-government yeZimbabwe eziphatha ngayo. Phela kho i-sanction izaqhubeki lokhu isiya phambili ubheke nje from 2020 zokuthi manje 2021 iZimbabwe azenza into encane kuyagcwalisa amasosha bayishaya abantu. Into encane kuyagcwalisa amasosha abantu bakithi sisezohlupheka emazweni. Lawo la amazwe sikuphe ama-ikhonomi amanga kahle bazosifumela sihlosele emazweni ethu and liwesele ethi lizwe libheke ukuthi alibonisi nje lokuthi izalunga even kancane kuyabheda kubi. Into abazenzayo i-government liyane inde yazi niyazi ukuthi into osalandela i-government lezanopf ukuthi uzitshela ukuthi yenzani. Hayi, lokhuyana kuyanyanyisa. Uma ungathi uyabuka khona manje umqondisi njengoba ibamdinga into embi yena oyenzileyo wanithi. Ube right manje akhipha umuntu eplus nakukho umuntu ongavumeli ukuthi kufanele uqhampe umuntu ezongena indlini noma umuntu etina ngoba uzobakhonya la. Ukhonya kanjani indanazo yakho? So liyayibona into yakhona ungayibheka isasele u-tribalism khakati sihlasile sithi siyenze nani into yomqondisi wala ma-tribalism. Zanu PF noma kwayele tribalism and abakitla abasindebeleni abakhulu Zanu PF ungayibheka abala msebenzi kwabo babafika le kuzanu PF baziphendula babamashona so kungani babamashona abasafani nokuthi phela abayikhulume imetebeleni abayikhulumele. Yonke into nje abayikhulumela about amashona phela sebuphendule babamashona. Akwasikhohlweni ngabo ukuthi abasase ngabakhithi basihlamukela wona abantu badukile. So into ofake siyitsho nje bantu bakithi lo mqondisi la etwele kuyo manje simncediseni into embisi yalena yef namaphosa la achaya abalandeli bakhe la arong achaye abantu labo bantu laba kuthi abetoti abirong barong ukuthi batoyitoyile lawo maphosa achaya abantu laba bantu abafaka bebethe nje kusibonke lamaphosa ona arong alimaza abantu iphosa elinjani elimaza phakathi ebozobona khona nje ukuthi izalo PF yona ke umuntu wesindebeleni ayifunde phakathi. So ithi nantu bakithi nje lokhu asibambane le phatha abantu abayifuni siyivoteleni sinikeza amandla ngokubuza ukuthi abayifuni ngabantu bangayifuni zanu phe bayakwazi iyempumelelweni indlela yempumelelo abayifuni maybe bona ilizwe makuma-sanction bayikora ithuba lokuthi batshontsha kahle amagoldi lao into makuma-sanction batshontsha kahle wakhula mntu ozababona yindlela abo ukuthi beziphilise. So ikondlimba usantu bakithi esindebeleni le phatha siyivoteleni yeza siphumelelisa that's wabona beyizonda bayibonisa iphakama sisibala manje.
Studio 7 omuhle ekuseni yalamhlanje ngiyabingelela sihloko, ngiyabingelela abasakazi bami abahle kuStudio 7 elisiphathele umsebenzi elisinika uluthi usuku zonke. Nina okhulumayo ngumfana walaphana komayeza enanda. ngokuzalwa kwesakonkomo isigodi ngizehlisa kakhulu ngaphansi komthunzi wesizwe samandebele ngikhonseni kakhulu ngithi lilalizwe sihlobo zami as long indaba yegugurawonde ingalungiswana angake lilunge ngoba siyakhala sisizwe semathebelelendi balokho bekuziba ukuthi bayilungise leya ndaba vele amabhadi awudlale lilandela lalilizwe ngoba isizwe siyakhala sisemnyameni ngoba bengafuna ukuyilungisa engikwenza ngisho lokho ikuthi abantu abakwenzayo balokho bephethe umbuso bayehlule ukuzisola abaziboni bele phutha ngoba umthetho wafana ukuthi ngabe bababusa labana abantu abafana ukuthi abasesihlalweni abantu laba kodwa ke anyway uNkulunkulu ngekwazi ukuthi uzoyenzani sibonge laphana ukuthi uNkulunkulu aligcine liphephi lesizwe semandebele lingakhathazeki ngelinilanga uNkulunkulu uzolikhulula kule corona engapheliyo mhlambe lefike manje icorona izasishidlule kodwa leya kithi engapheliyo kuyazi inkosi ukuthi izodlula kanjani so ngalokho ngithi hayi ngiyabonga sihlobo zami uNkulunkulu aligcine liphephile ngibahle linjalo usokuthanda ukungihlupha nje ngiloku sengikuzwa ekhaya akwenzakalayo lasezikolo lapha khona kwenze isimo selizwe sedola elingahlali kahle uma sofanele thina sizakhamisa sithengele amatisha ama-laptop kuyinto enjani nale kodwa government ebekhona igovernment isenziwa ngowani ukuthi ixhasa izikolo zakhe yonke into efuneka esikolo kufanele ithengwe izakhamizi angazi noma iyenzeke emathebelezenti kodwa noma iyenzeke izimbabwe kodwa leyo nto leyo ayisiphathi kahle ngoba siyawuthenga lawo ma-laptop sibhadala lezi school fees abantwana bafundi manje ukuthi sikwenzelani lokho lama ngikwazi akulandaba sihlobo zami ngizagcina ngokuvalelisa ngibingelele izihlobo zami zakomayeza zonke la ezikhona imbulikamayeza yonke la ikhona ngidayiphile egoli nasekhaya ngidayiphile imbulikamayeza ngiyayithanda kakhulu ngiyabonga kakhulu
salubonani salubonani basakazi nabathandi be-studio 7 lo okhuluma ngo-gift sondo kufo kandlovu lapha neplumtree endaweni yakogambo ngikhuleka nakuso isilo ubulelani kalobhengula kamzilikazi kamashobana ngithi mbulazi bayethe siyakhothama kuwe izwenye lakho lisuka kunkulu kudela lize levinjwa kuzambezi basakazi bengithanda ukudlulisa okuncane lapha lami ndokuzwa abafowethu bekhala ama-audio yethu awadlalwa hhayi bafowethu asibekezelele lizakhumbula ukuthi i-studio 7 silalelwa ngabantu abadlula mhlawumbe izigidi ezintathu okuyikuthi mhlawumbe abantu abalalela i-studio 7 bangaphezu ka-3 million so ma ngabe uthumela i-audio yakho ingadlalwa qhubeka uyithumela njengami nilokuhlala mhlawumbe 3-4 months eyami ingadlalwanga kodwa mbekezele ngoba nyabesazi ukuthi umthwakazi mkhulu abantu baningi abalalela i-studio 7 bangaphezu ka-3 million njalo kunye ndokuza abantu bethi hayi i-studio 7 ngabe siyadlala inhlanga zethu njengathi mina la mbuye Plumtree esikhalangeni kodwa ngike ngisho ukuthi i-studio 7 sidlala ulimi lwesikhalanga ngoba siphiwa i-hour kuphela so nge-hour leli ulimi oluziwa ngabantu abaningi isindebele lesishona ngidlule lapho bese ngisiza lapha endaweni yabafowethu lapha abahlala bethi abantu abavoteli amaqembu akithi cha abafowethu abahambe bekhankasa ebantwini umuntu uma evota akavoteli ukuthi hayi ngoba umuntu lo okhuluma ulimi olunjengolwami umuntu uvota ngenxa yokuthi uyabumtshela ukuthi uzamenzelani so wena ungafika ebantwini ufika ukhuluma amashona these amashona that abantu angeke bekuvotele lokhu wena fanele ufike utshela abantu ukuthi ama-development ozayenza endaweni zakithi la abantu baza kuvotela siyekele le nto lani ukuthi ufike ulandela izani ikhuluma amanga lokho lalokho izani siyazivele ihlala ikhuluma amanga i-grand plan lokhu lalokho i-grand plan vele siyakwazi ukuthi vele it's nothing new uma usitshela nge-grand plan ngiyabonga ngokuhlala ngisethembisa
ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, isigaba seTexas sibe ngesinye sezigaba zelizwe leMelika esakuqala ukwekethisa imigoqo yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Lokhu kwenzakala inani labatholakala beligciwane leli selisehla kakhulu njalo lababulawa yi-COVID-19 sebesiba ngaphansi kwenkulungwane ezimbili ngelanga linye. Kodwa abanye abazali kunye lamatitshala bathi ngabe uhulumende eqale waqeda uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 andubana avule indawo zonke. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seTexas ngapha kweleMelika, umnumzana Rafael Mthombeni.
Umumo wegcikwana lele le-coronavirus eTexas awukhanyi ukuthi uyehla, kumbe esingathi thina awukhanyi ukuthi kuyehla igcikwana lele ele coronavirus. Aku kanyi, ngoba ukanya ngathi izibhedlela zilokhe zilaba abantu abagulayo njalo abantu lokhe bethelelana umkhuhlane wonalo. Yiko ke bona laba bakhokheli belizwe bathi bona kuba ngcono. Akusela lutho, akusenjani. Kodwa ke i-reality yakhona ukuthi hayi akukatshengiseli ukuthi ungathi yi-state esesiphumile ekuhluphekeni kwalo umkhuhlane we-coronavirus. Yiwo umumo okhona. Ukuthi abantu bayahlaba ijekiseni, kuyakhanya ukuthi bakhona abantu emalayinini lapha ngoba kulezi ndawo zakhona lapho kuhlatshwa khona. Obe kungathi kuyashoda la kokushotiswa yiyo isinole siyane saba khona yivaccine. Kodwa ke ngemva kwalokho amaviki amabili la bakhanya bahla ngingazi kugithi thina abensundu laba bamnyama ukuthi bawuthatha njani ngoba bake bahlatshwa ijekiseni engasiyo. So bangathi bayesaba mbijana.
Ungasitshela ukuthi isigaba sona leso eseTexas siyabona ukubana ngesinye sezigaba esezivulile. Kuhamba njani, unjani umumo ikakhulu lapho kuvuliweyo? Bayahamba yini abantu ngobuningi?
Bona laba ohulumende ugovernor uthi akuvulwe zonke indawo, kuyekelwe lokufakwa amamaski, kwenziwe yonke linto khona lapha eTexas. Kodwa ngijilo ngaphezulu ngalo ukuthi umkhuhlane lo ukhona la, akusomanga wona la ukuthi ukhona. Ikuthi nje laba eTexas bayilaba nabantu labe sithi thina ngama-rednecks abakholwa kakhulu imfundiso le eka president lo mdala osowaphumayo owadliwayo kuma elections na besenza benza okuphikisa lokhu okukhulunywa nguhulumende kathesi. Kodwa ke baphikisele entweni engabasizi lutho ngoba abantu baphakathi komkhuhlane, abantu bayafa, abantu bayagula. Yikho ke ungakhangela noba kuthiwa kuvuliwe, asikaboni lapho kuphithizela khona osekutshengisa ukuthi abantu sebekhululekile, sebezidlela, sebezihambela.
Umnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Houston eTexas ngapha kwele Melika.
Chidiri kadengo ma, anyera mera si mapopo ma, dino darone kuchila beke sakaoma. Manai, yonkin to tabi kona, zonye mafigi zolo yole kona, pasetu waza lizo mbona, abane gaba wali lapa yiko beno mbona. Manai, aban doma nechi moti sofa, doma nechi moti sofa, doma nechi moti sofa, dino sara nechi kainda banana shafa. Baby, I'm not gonna figure. Handy, the camera, baby, one more attendeka. Mogo, I'm chino, I chire reka. With a zenga, I recuda kumbo, ni pereka. Ilay, ni don't do la chesa. Zwan, ya chata ti tape meza.
Chimuti, ingoma, ka.
Zwan, ngati nyambone keza. Manai, namo nai.
Manai nine, ehamba, lo Enzo Aisha.
Hanyera, vera, si papopo, ma. Adino, darone, kuchila, beke, saka.
Singakagqibi ihlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Uhulumende useyekethise njalo iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus.
umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora ulandula imbiko yokuthi wacela imali yokubhadala abathumba intatheli zindaba eyanyamalalayo u-Itai Tsamara. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.